Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 8 kuMabasa 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Kithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye lamapholisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babesenza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besitshaye lathi thina nxa sithatha indaba zethu akufuzanga sithinti ngoba lathi siyasemsebenzi.
Intatheli izindaba zifola zitshengisela edolobheni leHarare zikhonona ngokuhlukuluzwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi.
Ele kuyabe kungalunganga ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencede kufuze banike bona abafanele ukuthi baphile. Athina ngapha ema-consult akuzange kuthole lutho.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho lokhu liqansa. Odokotela bamazinyo bakhuthaza ukuba kube lo mkhuba wokuhlolwa kabili ngomnyaka kungakhathalekile ukuba abantu bengabe bebhekane le nhlungu kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zifole ezitshengisela edolobheni leHarare namhlanje zikhonona ngokuhlukunyezwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi kulandela ukuhlaselwa kwehofisi yabomsakazo we-263 chat ngamapholisa kanye lawe kansili yeHarare ngolwesihlanu olwedluleyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba zifike emahofisini kaMeya weHarare uMnumzana Herbert Gumba lapho ezimqhubeze ugwalo lwezikhalazo zazo zaqhubeka zafola ziqonde enkambeni yamapholisa eHarare Central lapho ezidibane lembila zithutha amapholisa ezivimba ezama ukuzalisa kuyabona uOfficer Commanding Harare District. Lokhu kulandele ukuhlaliswa enkambeni yamapholisa kwamahola angaba mabili intatheli izindaba zingakatholi usizo ku-Officer Commanding Harare yena ugcine ekhulumisana lazo wamukela ugwalo lwezikhalazo. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association yoja uMnumzana Leopold Munende obesekutshengiseleni lokhu uthi inhloso ibingeyokuthi intatheli izindaba zihlonitshwe amalungelo azo ukuthi zisebenze zingahlukunyezwa.
Okunilethalapha ukuthi sesifune amapholisa awekhansili lawezetherapy echaya untatheli izindaba. So lapha sizoveza ukukhonona kwethu ngendlela abasiphatha ngayo thina intatheli izindaba. Sithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye namapholisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babesenza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besitshaye. Thina nxa sithatha indaba zethu afuzanga sithinti ngoba lathi siyasemsebenzi.
Enye intatheli izindaba ebikhona kulokhu kutshengisela unqobancube ubekhonona ngendlela abaphathwe ngayo eHarare Central ngamapholisa.
Njengentatheli izindaba lapha eZimbabwe sibona ukuthi sibesikhangelele kakhulu ukuthi ukubuya abayithi new dispensation uPresident Emmerson Mnangagwa kuzabe kulula ukuthi sisebenze. But into esiyibonayo manje ukuthi akula nto etshintshileyo lokhu kubonakala ukuthi ama-journalist entatheli izindaba ziyahlukunyezwa ukuthi zenze umsebenzi wayo. So into esingayikhangeleliyo kakhulu sikhangelele ukuthi khathesi sokulabo social media sokulabo ukuthi ama-platform ahambise imbiko ngendlela elula. So into esingayikhangeleli kakhulu ukuthi sibone ukuthi ama-journalist ahlukunyezwa sikhangelele ukuthi lizwe litho ukuthi siku-new dispensation. Into esingayikhangeleli kakhulu into esizisubuhlungu ukuthi lokhu sisebenze njani kuleli lizwe sisebenze njani ukuthi abantu bezwe ukuthi uhamba njani ilizwe lungiswa njani ilizwe manje lifa ngapi. So into esibona ngathi sisasekhatshana kakhulu ukuthi sibe le freedom yama journalists, sibe le freedom yentatheli izindaba.
Umeya weHarare uMnumzana Ibet Kumba uthi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabentatheli izindaba silihlazo.
We are expecting that this month of April will be receiving a report. There is a report that should be coming.
Khangelele ukuthi kuyona le inyanga sizethula ugwalo olulempumela yophenyo lwethu njengekhansi. Njalo kuza kuba lolunye ugwalo olulempumela yophenyo lwamapholisa ezetherapy phezulu kodaba lwesehlakalo esenzakala emahofisini entatheli izindaba. So amagwalo la mabili sikhangelele ukuthi ekupheleni kwayona le inyanga sizalipha ugwalo lwalokhu esiyabe sikutholile.
Kodwa uMnumzana Thabane Mzila isakhamuzi seHarare obone intatheli izindaba zithengisela uthi uhulumende kumele afundise amapholisa lapho kuphela khona amandla awo.
Hawu abana amapholisa nxa seyenza so manje sebedelela kakhulu sibili ngoba ngenza ukuthi athithe igasi uyijikele ofisini yabayentatheli izindaba vele akwenzi. Akusho into abangayiyenza sibili okay, kudelela sibili okunye sokungaphezu kwamandla sibili. Themba kukhona sibili okuzayenzakala lawo amapholisa lawo ebanje sibili ngoba hayiyelo akulunganga sibili.
Amapholisa kakhansili iHarare esebenza ndawonye laweZimbabwe Republic Police iZRP ahlasela umsakazo webulenjini we-263 chat ngeviki edluleyo ngoba bethethe imifanekiso yawo etshaya abaphila ngokuthengisa ezikini yedolobho okwenza bathela intuthu ehitshayo ethegasi emahofisini la. Lokhu kushiye inhlanganiso ezimela intatheli izindaba zikhonula ngokudlongudlongo kwamapholisa obenza umsebenzi wabo ube nzima. I-Studio 7 yehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Phunya athi ngalolu daba. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave bushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ku-cyclone Idai. Lokhu liqansa. Ngakwelinye icele inani labehlelwa ingozi yaleli zulu abalokhu bedinga uncedo lalo liyaqonga. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla ye-Silver Stream lapho okumele kufikele khona ukudla. Lolunye uncedo eChimanimani unkosazana Christine Chitema emiswe emthethwandaba ngecala lokuntshontsha impahla eyayimele iphiwe abantu. Ukuthi ngeviki edluleyo kulabanye njalo ababili ababotshwe eRusape ngemva kokutholakala belempahla eyathengelwa ukuthi ngiyayimele iphiwe abehlelwa ingozi yezulu kodwa bona bayiphambula. Ukuthi ngempela sonto kulomunye umchayeli obethwele impahla ebimele iyephathisa abantu yena wamisa ibhasi ebizidlulela wacela ukuthi imthwalele limpahla kodwa umchayeli wahle waqonda enkambeni yamapholisa wabotshwa lundoda. Bona abehlelwa yilingozi kakhulu abangaveli eChimanimani kodwa abafinyelelwa yilingozi bathi uncedo abaluboni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seMakoni South unkosikazi Loveness Makaure waqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani ukuthi abantu bazincede ngokuphiwe abantu abadinga lolu sizo.
Hayi vele kuyabe kungalunganga ngoba into enxazi inikwe abantu ukuthi bencedwe kufuze banike bona abafanele ukuthi baphiwe.
Kodwa bayathola yini abantu?
Thina ngapha emakoni South akuzange kuthole lutho.
Liphila njani manje khona ngapho ningxali ingatholanga lutho?
Abantu lapho ngikuncedana nje.
Bancedana njani?
Yezindlu khona sebesakha namabhanabo lawa bayakha. Ukudla kuyancedisana abantu bayaphanana.
Kodwa luvela ebantwini ke abaphathisayo abafana lenhlanganiso ezithiyeneyo kuyafika yini ukudla okhona?
Hayi ngapha uzange akubuye lutho.
Bonabo batsho ukuthi bayakha ngabantu abazakhelayo yini kumbe bathola uncedo?
Hayi bazakhela
uncedo akula ngitsho eseluthole.
Hayi akula.
Ye manje izikolo ke bayahamba abantwana ezikolo.
Hayi abantwana bayahamba. Kathesi lo mfula lo awugcili abantwana bengahamba esikolo hayi kathesi soku right. Abantu sebezihambela kuhle sebechapha.
Ye kodwa sike sizwa uhulumende sithi bonke abathintwa ile ingozi bazaphathiswa. Lina bakhona selike lababona yini abaphathiswa?
Hayi azizanga sibabone. Abakabuya ingazi kumbe bazabuya kodwa kwakathesi abakabuya.
Wona umonakalo unjani lapho khona wena?
Hayi ubukafanani la ngalelo kuzini ethipinge ngale ngapha bekungani kungconyana
kodwa izindlu zona zadilika yini?
Ye zadilika izindlu amabhani amatoilets.
Unkosikazi Loveness Makaure sakhamuzi semakoni South ubexoxa icingweni leo Chris Gande we Studio 7 ekhonale emakoni South eManicaland. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula udaba lwamalunga edale lephalamende abikwa aphatheka kunkohlakalo kunkampani yeWange Colliery namuhla yenqabele omela izengeza wesikuleli dale umnumzana Job Sikhala yena oligqwetha ukuthi amele abanye bakhe kulolu daba. Amalunga la aye kukomiti yeMines and Energy abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wayo. Umnumzana Leonard Shikomba webandla lezanu PF omela igokwe eKabuyini. Umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe. Lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North. Bobabili bengabe bandla leMDC. Umnumzana Sikhala ubefuna umela umnumzana Ndebele lo mnumzana Sibanda kodwa watshelwa ukuthi angeke akwenze lokho ngoba laye elilunga ledale lePhalamende. Uthi uzakhweza udaba lolu emthethwandaba ophezulu owe High Court. Udaba lolu luzaqhubeka kusasa lapho isiphathamandla seWange Colliery umnumzana James Goddard akhangelelwe ukufakaza. Idale leli liphinde lacubungula udaba lokuthi kungani amakhampani encingo zabo makhalekhukhwini ekhuphula imithelo. Ibhanga elikhulu ele reserve lithi akufanelanga imbadalo ibe ngamadola emelika ngoba balutshwana abawafinyelelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende.
Ungakhangela ekupheleni komnyaka wona lawo makampani anjalo babeleta ukuthi sithole inzuzo engaka be iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe intengo zabo ziqanta ngalobu hlobo. Kuthi ngenye indlela le nqubela phambi le ntuthuko iyafa ngoba abantu asoze bakwenelise kona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bezakho ntani la mabhizinisi lawo azakuthi hayi lokhu yikubulala abantu. Kodwa ngingamapitshane akulani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini indaba ivele isekutheni ngabe kukhutha lona ibhondi sikhulume ngeyusa lelo umuntu-ke ephethe iyusa ukuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhondi yele kakuhlangana amanzi le-oyili yilo dube silalo kuleli lithi.
Ye ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele.
Ye liqiniso lona lelo kodwa-ke layi njengengxenye kahulumende benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi khamazo semali le outal ibhondi kabakhuphe ibhondi. Ibhondi idola lemelika lizabambeka lingaba nzima ukutholakala kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% nalayitshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu 80% ngabantu abangelalutho. Manje bafakelana enkingeni abantu kungangcono abalithole bangena enkingeni abaningi baphathwe ngcono. Ngivumelana laye kodwa laye uyingxini kahulumente vele kabakhuphe ibhondi Mahlabe Zulu bangakhuphe ibhondi sizatatalika siqalisa kodwa kugcina wonke umuntu uyabe phethe imali kuyo.
Ukuhluza lolu daba ephalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uZulu ongasala nje ukuthi kuza kwenzakalani ngale kwakhona ngobana yizo izinto phela lezi ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile engxenye abanye baze bazivuyelele nje ukubhaleni iy'ncwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele iy'ncwadi kulokusebenzisa iy'ncingo lezi. Ngibona ngathi kulungile ukuthi into zonke kungabi nanto efihlwayo ngakube sobala umphakathi amahlabe ezulu bakwazi ukuthi iphalamende lengeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga ayikhona ezabalutshwana.
Lo mnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba lilunga ledale lephalamende sixoxela ekwabulawayo. Life Talk lamuhla sicubungula ukunanzwa kwesiga somgoqazwe sakwele Rwanda ekulwisaneni okwaqhamuka phakathi kwabesihutu labesithuthu ukuthi eleZimbabwe lona lingafundani ngokuxolelana nengqubekela phambili eyaba khona ngemva kwalesi siga. Thumelani text message kunombola ezithi 0012024657318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa babikwa befile kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela kweleSudan ngempelansonto. Abayisithupha bafele esigodlweni salelo ilizwe iKhartoum, lapho abantu abakade betshengisela besithi umongameli Omar al-Bashir ngehle embusweni ngoba esehlulekile. Oyedwa ushonele esabelweni seDarfur. Abenhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba be-United Nations sebethule isicelo sokuthi amacele amabili alwisanayo idolobheni le-Tripoli kwele-Libya ake ame okwamahola nje amabili ukuze kuhlengwe abalimeleyo nokunika abantu makhaza ithuba ukuthi basuswe endaweni ezilempi. Amasosha asekela uGeneral Khalifa Haftar akhanya ifuna ukuthuthunela inhloko kahulumende kaFayez Sarraj intambo zombuso lanxa kunguye osekelwa ngomanyano we-United Nations. Odokotela bamazinyo bakhuthaza abantu ukuthi babe lomkhuba wokuhlolwa amazinyo kabili ngomnyaka kungakhathalekile ukuba bangabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi ukwenzela ukulondoloza impila kahle. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Odokotela bamazinyo benza linkuthazo ngenhloso yokulondoloza impila kahle yamazinyo abantu bengaze babuya kibo lapho sebesebuhlungini ngoba umuthi wezinyo kungasuli khipha kodwa zikhona ezinye indlela ezokuvikela inhlungu zezinyo. Inkosikazi Pamela Nonkululeko Nyoni Mbambo ongudokotela wamazinyo kobulawayo ufundisa uZulu ngempila kahle yamazinyo.
Ukugcina kahle amazinyo ethu kuqakathekile ngoba imikhuhlane eminingi iyakhanya emlonyeni. Ukuhlanzeka kwamazinyo kuyancedisa ukuthi amazinyo ephile kuhle. Ukudla esikudlayo kuya-affektha amazinyo lomzimba wethu nje jikelele. Okuqakathekileyo emlonyeni, umlomo womuntu wonke ulamagciwane. Amagciwane lawa la ayabe efuna ukudla, kodwa singawastava lawa amagciwane kumbe siwancishe ukudla ayafa kumbe engamemetheki. So kuqakathekile ukuthi amagciwane lawa singawanika ukudla. So thina njengabodokotela sabe sirecommenda ukuthi umuntu evisithe udokotela wakhe every 6 months ukuthi ehlole amazinyo akhe.
Uyaqhubeka njalo udokotela ethi amazinyo aboliswa yikungaxubhi kanye lokudla esikudlayo ikakhulu okulethukela.
Amazinyo aboliswa yikungaxubhi lokudla esikudlayo ikakhulu ukudla okulethukela. Amagciwane asemlonyeni athanda ukudla okulethukela. Se engadla ithukela lana amagciwane asho sithe ayahamba lawo esambuzini. Engahamba esambuzini abesekhipha okunjenge-asidi le-battery lelana elidlayo. I-acid leke asadla ibhathi lapha idla amazinyo bese kusiba lesikhali esincane. Ungayekela ukuhamba kudokotela isikhali lesana siyabe silokhu esikhulu. Ukuqalisa isayini ebuhlungu yakhona yokuqala yokuthi uye udle into eziqandayo, ama-ice cream, amanzi aqandayo, uzizinyo lakho lingalinde yaqaqamba kwemzuzwana lithule. Kuye phambili usunathe ukutshisayo itiye kumbe isitshwalo esitshisayo uzizinyo hhayi alisavumi.
Uyaqhubeka njalo udokotela eseluleka uZulu ethi umuthi wezinyo akusokulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela.
Abanye bayabuza ukuthi umuthi wokulapha izinyo yokukhipha na? Hayi, umuthi wokulapha izinyo asokukhipha izinyo. Kuthiwa ngesikhiwa prevention is better than cure. Amazinyo ayaklinwa, amazinyo ayafilwa, amazinyo ayafakwa lama implants wala la swabona ukuthi nqa umuntu eqhamukela ithambo la yafaka insini lemazini yena khona ama implants siyafaka ama artificial teeth inkuhlane enjengabo diabetes siyayithola la emlonyeni ama sign akhona ayebe khanya emlonyeni ngoba nqa umuntu ele diabetes phela nthi uvela igazi lakhe lelichukela so abantu abale diabetes bajala ukuhlutshwa insini lamazini yaqeqa so kumele labo bebe ngabangani bakadinte izinyo liyabulala eminye imikhuhlane yabiqazisela ezinyweni ithumba lingabuya njengemhlathi waphansi liyakwazi ukubuya emphinjeni livala umphimbo umuntu ecine sesifo ikhensa iyatholakala emlonyeni la abantu abalalwazi oluningi lapha especially eZimbabwe yethu yikho abantu abaningi bethanda ukukhipha amazinyo ukuxubha amazinyo sikuqala nxa izinyo limila umntwana roughly ele 6 months unina usekumele aqale ukuxubha amazinyo masizifundise nini ukuthi kuqakathekile ukuya kudokotela ehlolwa amazinyo ethu lokuxubha amazinyo every day ekuseni ungadla i-breakfast lantambama usesiyalala abantwana abancane sibalimithe ubanike izinto ezisweet
unkosikazi Alice Sibanda ongomunye wabalohlupho lwamazinyo uthi yena wasebenzisa izihlahla eziningi ezama ukwelapha izinyo kodwa wagcina esiya esibhedlela
mina ngomunye wakali hlutshwa zizinyo ngangixubha ngezihlahla zonke xubhe nomchemo ngixubhe ngepetro kodwa la ngehlula ngaze wagcina sengihamba esibhedlela wafika bangikhipha athe sebengikhiphile basebengi-advise ukuthi ibe ngixubha every day ngivuka ngiqeda ukudla ngixubhe ngilala ngixubhe kodwa mna angikwanisi ngoba ngisho nasemsebenzini ngikwanisa ukuvuka ngixubhele ukuthi ngilale ngixubhe cause ikho engithola khona isikhathi sokuthi ngixubhe sangingabe ukuthi ngiyenza njani ukuthi emsebenzini ngoba ngeke bangivumele ukuthi ngiyetshena sengixubha so yinto esuka ibe nenkinga phezu kwamazinyo ami ukuthi sezaqalisa ngoba vele every June kumele ngihlangane nobuhlungu lwamazinyo
odokotela bamazinyo baxwayisa uzulu ukuba azifundise umkhuba wokuhlala esiyahlolwa amazinyo langaleso sikhathi engabuhlungu ukuze benqabele umkhuhlane wamazinyo bathi umkhuhlane wamazinyo ulakho ukuthi umemethekise eminye imikhuhlane enjengemvukuzane loba ichukela kungakho bakhuthaza uzulu ukuba alondoloze amazinyo ehlanzekile ngokuxubha kabili ngelanga ekuseni lengemva kokudla kwantambama umuntu esesiyalala kanye lokuhlala uhlolwa ngudokotela baqonqosela elokuthi umsebenzi wabo asiwo ukukhipha amazinyo kodwa ukulondoloza impila kahle yawo ngokuzababona lalapho engabuhlungu ngimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile Masuku
kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele Chicken Inn yilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu esekhasilelaga Premier Soccer League ngemva kweviki esibili emidlalo yalonyaka intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngugcweleyo
iqembu le-Chicken Inn lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa i-AFC Platinum kanye lele-Wange womathathu elemiklomelo yesithupha ngoba lona lingakahlohlwa kumidlalo yalo eselidlale lonyaka kumidlalo yabo emibili abafana bakajoey antipas banqobe iqembu leze-PC Caribbean liyada nge-2 kanya kuthi ele-AFC Platinum lona emdlalweni walo wakuqala linqobe le-Harare City nge-2 kanya kwathi kowesibili linqobe le-Triangle nge-2 ka-1 iqembu le-Wange lona litshaye liyada nge-2 kanya emdlalweni walo wakuqala kuthi ngempelaviki edlileyo litshaye le-Dynamo nge-2 ka-1 iqembu le-Chicken Inn linge laphakamisa isicoco se-PSL ngomnyaka ka-2015 njalo lo nyaka lithenge abadlali abambalwa kwindlela yokuzama ukuhluthuna isicoco kuqembu le-FC Platinum lona eseliphakamise inkezo ye-PSL eminyakeni emibili edluleyo emdlalweni walo olandelayo iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Dynamo sokumdlalo olakho ukupha isibonelo sokuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco ikanti le-FC Platinum lona lizadlala leqembu elingene lo nyaka kusigaba saphezulu elemushowani stars ukuthi Tele 1 ngelize emukela iqembu lenkezi Platinum Stars nasemalahleni. Umdlalo obekuyiwo okukhangelelwe ngabaningi ngempela viki edlileyo okuphakathi kweqembu le-Highlanders le-Cape United uphelezwe umjikelo obhanqa 0-0. Njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu utshele i-Intertext izindaba uba uyasuthiseka ngendlela abafana bakhe abadlale ngayo kumidlalo emibili yasebeyidlale lonyaka.
Ngiyathokoza kakhulu ngendlela esesidlale ngayo kumidlalo emibili esesidlalile. Njalo nginethemba elokuba ngesikhatshana esilandelayo abafana bazabe sebeqine njengabanye abadlali abamaqembu aqhube kuhle emalungiseleleni abo alonyaka.
Sesikhangele umdlalo wokugijima. Umjaho walonyaka we-PPC Matopos 33 mayela ungenwe ngabadlali abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu. Njalo abanqobe lonyaka ngabathi uAndrew Chimbizikayi weqembu le-Black Rhinos kucelela besilisa futhi kucelela besifazane kunqobe uChieza Chokore. Bobabili laba yibo njalo abanqobe lanyakenye. Ekhuluma phezu kwenani labadlali eliyala lokhu likhula isiphathamandla sebulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uthe ikusasa yomncintiswano we-PPC Matopos 33 mayela inhle kakhulu.
Ingumela phambili sengiyibonile ikhona la. But uyabona imidlalo anti yabele kuyisuthuka nikhamba lebuyolo mnyaka lomnyaka. Ungakhangela inamba yabantu. Kasi umdlalo lo kade asebenza abantu abayi 400 kuphela. Sinakwala ndinayo saba 500, sinakwala ndinayo saba 700, sinakwala ndinayo saba 1000, sinakwala ndinayo saba 1.5, sangena ku 2000, 2.5, sangena ku 3000, kana sengene ku 3.5. Kodwa ndinazo ukuthi sele kusuthuka, lathi mina sizungisele izinto zokuthi abantu bazaba baningi.
UChimbizikayi lo Chokore bathole inkulungwane ezintathu zamadola ohloko lwe-RTGS ngemva kokuba abasekela ngemali yabe-PPC bengezelele imali njengoba nyakenye abanqobileyo bephiwe inkulungwane eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Usenjalo, uhulumende wakwele-South Africa uselaye izikolo zikahulumende ukuthi zemukele abantwana bakwamanye amazwe abahlala kwele-South Africa. Asizweni lolu daba kuBenedict Nhlapho ekhona le-South Africa.
Embikweni wethulwe lugatsha lwezemfundo kwele-South Africa, umphathintambo walolu gatsha uNkosikazi Angie Motshekga uthi bafinyelele kulesi sinqumo kusetshenziswa umthetho wezemfundo othi izikolo kufanele zivume ukubhalisa umfundi ongelayo incwadi yokuzalwa, abe sekhuthazwa ukuthi ayilungisa leyo ncwadi ayibuyise phakathi kwenyanga ezintathu. Lesi simemezelo umphathintambo Motshekga athi sesedluliselwe kwezemfundo zonke elizweni jikelele. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inhlanganiso yakhe yabhalela ugatsha lwezemfundo ikalaza ngokwalelwa kwalaba bantwana ukufunda ezikolo zikahulumende.
Siyazi ukuthi kakupheleni lapha, kusise nomsebenzi omningi okufanele wenziwe ozosisiza ikakhulukazi ekuthini sibone ukuthi izikolo ziyalandela lo mthetho nalesi simemezelo. Njalo nama Department of Education asuka kuzifunda nawo ayenza ngokufanayo. Kodwa siyajabula kakhulu ukuthi ekugcineni ingane zizokuya esikolweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lesi yisombululo sohlupho olukhulu kakhulu olukhona.
Kulabantwana abaningi ababuya eZimbabwe abalapha eSouth Africa abayehluleka ukuthi bangene ku-grade 1. Amanye ama-requirements kababi lawo ngendaba zokuthi kabalawo ama-birth certificate, kanti futhi kulabanye abaku-grade 12 abehluleka ukubhala. So sithemba ukuthi umthetho lo kumbe lokho sokhunywa nguminista kuzanceda kakhulu.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Eden Dumiso Gama laye uyalincoma inyathelo likahulumende leli.
Kukhombisile ukuthi i-ANC nayo iyasicabangela. Amanguni kamzilikazi asuka khona la KwaZulu. Inkaba zabo isemkhulu zila, ezabo khokho babo zila. So nxa uzongibulala walise yami ingane ukuthi ifunde, angazi ukuthi kuyabe kuchaza ukuthini ngoba mina vele ngwala.
Kulezi nkulungwane zabantwana abadabuka eZimbabwe abazalelwa kwele South Africa ngabazali babo abangalancwadi zokuba selizweni, labo bahle bangena kusimo esifanayo. Abanye ngabeza labo malayitsha bezohlala labazali babo kwele South Africa bengelancwadi esemthethweni. Iningi lalaba kugoqela labavela kwa.
Siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngosithandekile mhla. Siyalibonga ngokulalela. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.